Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngale vuka njani zolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezTU isisole uhulumende ngokuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola emelika angamakhulu amahlanu iUS 500 dollars awumngcwabo.
Asiboni ke kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile.
Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni aweSouth Africa izolo lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki.
Udaba lukaBushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ingathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali.
Sokulabantu abayizigidi ezedlula amathumi amathathu asebevotile kukhetho lwemelika ngesikhathi abanye abebandla lama-Republicans besola umongameli Trump ngendlela akhankasa ngayo.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa yokuthi yindaba eaffecta wonke umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwanapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezTU isisole uhulumende othi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu $500 eyomngcwabo nxa isisebenzi sithe sabhubha. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ngaleli nyathelo esithi alilani la Burial Society ayabe evele ebhadalwa izisebenzi. Uthi njalo uhlelo lolu soluqalisile ukusebenza. Kodwa inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele engezelele izisebenzi zakhe iholo zisaphila zenelise ukuphandela izimuli zazo hathi ukugijimela ukuphathisa ngemali yemfa sezidlulile emhlabeni. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihola imali ephansi kwamadola emelika alikhulu iUS 100 dollars. Njalo sikhuluma nje ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Moyo.
Besikhangelele ukuthi uhulumende enganika izisebenzi zakhe imali ebambekayo elohlonzi iUS dollar ukuze phela bekwanise ukuzibhadalela ama-insurance e-funeral. Asiboni ke kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile. Kanti nje aluba abantu bayakwanisa ukuzibhadalela bodwa ama-insurance phela angabagcina nxa isikhathi sesifikile. Asomsebenzi wakhe abantu kufanele bezibhadalele bezikhethele bona ukuthi bafuna ke insurance ipackage enjani nxa isikhathi sabo sesifikile, bafuna ukugcinwa njani. Besingakhangelelanga ukuthi uhulumende nguye oseza decide ke ukuthi unika umuntu otshonileyo imali engakanani kumbe imuli yomuntu otshonileyo imali engakanani. Sifuna imali ifake eholweni umuntu abe sezikhethela ke ukuthi ingamgcina ngayiphi indlela. Kuyamangalisa ukuthi silo uhulumende ogijimela ke ungcwaba abantu asila hulumende okhangele ukuthi asize abantu abaphilayo ebanike impilo ende bekwanise ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukuzivikela agijimeleke ukuthi abangcwabe kuyatshengisela ukuthi abantu ke abasikhokhelayo ungani babonela eduzano kumbe imbono yabo ichiyene labantu abaningi
okwenziwe ngohulumende lokhu ubona kungahuka yini abanye ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini
lokhu okwenziwa ngohulumende engazangeke ahlale phansi labakhokheli bezisebenzi asibonike kutshintsha indlela ababalisi kade bekhankasa ngayo ngoba phela kasiloholo lokho kutshiwo nguhulumende ababalisi bebekhala ngeholo ukuthi kabasakwanisi ke ukuthi baye emsebenzini imali abayiholayo ayifinyeleli ukuthi ibaphathise ukuthi behambe belapho abasebenzela khona njalo begcine imuli zabo limali ekhunywa nguhulumende asiyomali abayinikwayo imali enikwa umuntu osetshonile asiboni ke kungatshintsha ke umkhankaso wezisebenzi abalawo okwamanje
umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele weZCTU ubexoxa icingweni lontungameli inkomo Studio 7 lanxa iZCTU labanye bekusola ukwenziwe nguhulumende yena uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi zakhe inhlanganiso zamatitshala lazo zithe kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe zisaphila hathi sezibhubhile Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane necala lokungethembeki kulabantu abathi balahlekelwa imali yabo kumprofita lo bezama ukuyizalisa njalo bathi uyenqaba ukuyibuyisela umbiko wethulwe libandla lakhe izolo uthi amapholisa eSouth Africa ohlobo lwamahawks azise amagqwetha kamnumzana Bushiri lonkosikazi wakhe ukuthi bayadingakala bababophe unkosikazi wakhe obesendlini kwathi umnumzana Bushiri wayazinikela emapholiseni njalo umbiko lo uthi uzalandela konke abomthetho abafuna akwenze ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum yena othi inhlanganiso yakhe isisebenze lezinye izalwane zeZimbabwe ezithi sezike zaqilibezelwa ngamaprofeti labanye eSouth Africa umnumzana Sibanda oyingcwethi ecubungela ezomthetho utshele usithandekile mhlanga ukuthi umnumzana Bushiri uthethe inyathelo elihle ngokuzinikela emapholiseni kulokuyangeka esebotshwa usibanda uqala ngokuchasisa ukuthi umthetho ungaluphatha njani lolu daba lokuthi ubufakazi bungatholakala na
udaba luka Bushiri ngendlela engibuka ngayo ngibona ngathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali kanti le yimali abeyithola ubengayitholi mhlawumbe ngendlela efanele kumbe ngendlela esemthethweni okufana nokuboshwa kwakhe ngonyaka ophelile lapha abeboshelwe khona ukuthi amabhanoyi lawa athenge ngayo ama private jet ubawathenge ngemali ekati ucash engakazi hambe ukudluliseka ngamabhanga okusho ukuthi le imali lezi azifake lapha ya gazikaze zikhutshwe intela kuzona bese kusithi njengoba sikhuluma kanje ngezinhlelo zabo zokuzaliswa kwezimali abantu abaningi bakhupha imali abanye bekhupha 100,000 rand abanye bekhupha 200,000 ngoba bethenjiswa ukuthi imali yabo izozala iphindaphindwe kaningi ukuthi 100,000 angabuya sengamamiliyoni amathathu. Abantu bakujabulela kakhulu lokho, bafaka izimali ngobuningi babo, abanye bathatha izimali zabo zokugcina. Njalo abantu banazo, banabo ubufakazi bokuthi bafaka izimali kulezo zinhlelo zakhe. Ngendlela esibuka ngayo kusho ukuthi laba bantu njengoba bakunikezwa ebandleni kusho ukuthi yena umnikazi wakho konke lokho nguye uBushiri sizwile ukuthi usethanda ukuthi athi yena cha yena naye ubengazi ngabantu abasebenza kuye abaphazamisa leyo nto sibona ingathi ngeke mhlawumbe abantu bavume ukuthi bethweswe lelicala ngoba besazi ukuthi umnikazi nongqondo wazo zonke lezi nhlelo nguye bazogcina belikhuluma iqiniso maba ngalikhuluma iqiniso ukuthi hayi uyena ungqondo wakho konke lokho kusho ukuthi kuzobe njesele imishonela ilanga indaba yakhe izobe isiphelile ngakho ngendlela esibuka ngayo mina kuyikuthi abamthetho isandla somthetho singacubungulisa singafunisisa kahle izonke indaba namacala awathweswayo kanibona ukuthi uBushiri kukhona kuzomsalela ngibona sengathi uzothathelwa yonke into anayo asale nje
udaba lolo lungamukelwa njani ngabantu beZimbabwe nabo bengayi bengabanye abathi mhlawumbe wayebaxele beze
yebo baningi kakhulu labantu beZimbabwe sibathola kade belandela uBushiri akade bekulokhu kuqulwa okwezimali nabo bethathelwa izimali zabo ngalendlela engajabulisiyo okokuthi nathi njengabasebenzisana nabantu abokuza lapha eSouth Africa kunabantu abaningi kade bezile phambilina beza kuthina ngawo lamasu abo kwenza imali okade kuthiwa ngabekelwa befundisi ngabekelwa ama-stewards nenhlelo eyithile zabantu abathile akade nabo bekhala ngeyimali zabo so kuyinto ebesiyazi kanti njalo baningi abantu akade bebhekane nale inkathazo
yena ulosekelo oluningi yini ukuthi abantu abaningi bayamxhasa
unabalandeli abaningi kakhulu umnumzana uBushiri kanti lokho sibona ngathi esinye sezizathu ezenza ukuthi abantu abaningi balandele ukuthi abantu basemhlubulweni owase ezansi yase-Africa sikubiza nge-Southern Africa abaningi balambile njalo bahluphekile kakhulu okwenza ukuthi abantu balandele laloba yini abacabanga ukuthi ngabanikeza ithemba okufana nakhona lokho ukuthi besike sibone ezinkonzweni zabo abantu kuthiwa bathola imali abantu kuthiwa bathola imihlola ethile engajwayelekile abantu bakithi badangele abantu bakithi baphelelwe ithemba ngenxa yokuphelelwa lithemba kwenza ukuthi kube lula ukuthi ubani nobani ofikayo abakhohlise bakhohliseke kalula kungokuthi usekelo lunalinga kakhulu njengoba nje eboshiwe baningi abamlandelayo abakhonondayo besithi cha uyahlukunyezwa ukuboshwa kwakhe kusho nje kuphela ukuthi ngabantu abamdlela umona ngoba eyinceko kaNkulunkulu
lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe i-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabanye njalo abangama-29 28 ababanjwe leli gcikwane izolo. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 sebengama-233. Kulabanye njalo abayithoba munye asebesindile emkhuhlaneni lo kwenza inani labo bonke asebesindile bayafika kunkulungwane eziyisithupha 7692. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. I iphephandaba leChronicle lithi uNorest Masova lomkakhe uElizabeth Diniza babulala ingane yabo eleminyaka emibili bafihla isidumbu. Kodwa ababili laba baphoxana balwa, uDiniza wayaceba emapholiseni. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lwezemfundo solucele uncedo kuhulumende ukuthi kulungisiswe izikolo zesigaba seMathebeleni and North ezabhidlizwa lizulu ngempelasonto. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7, hayi mina ngiduma ngosamamo ngilane Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu beZimbabwe. Bantu bakithi, bantu beZimbabwe, ikakhulu bantu besiNdebeleni. iZANU-PF yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. iNDC yiphathi ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-one esingayinanzeleli. iZimbabwe izolunga okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo ongela tribalism be it ngwe MTC ongezaniphe, but as long lo umholi engela tribalism iZimbabwe izoma iqonde izinto. So ngalokho bantu bakithi, ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwizi njengabantwana. Uchamisa besitala sithi chamisa, 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 chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, noma edanile iNdebele. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhandi, limbona into yenzene eBulawayo. Wagcwalisa amashelo kuma-councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khonaphana ukuthi lo muntu how dangerous is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa, chamisa, chamisa. Limfakeni, lizombona. Futhi uNkulunkulu bezama ukubonisa ukuthi uyinhloko bani kaPenda. Nanga ubonile wagcwalisa amashelo endaweni yakini. Kodwa namhlanje lizichamisa. Lihlamukela udadewenu, uThokozani Khulu. Esingazange senizame, uchamisa sesenizame nesimfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizameni uMakhuphe. Mina kube ngilaye inamba kaMakhuphe, angazi ngingayithola Studio 7. Ngikhulume la imposter dot. Ngicela uma ungaphathe sokuvotela, wenza okulomehluko, uphathe okufana naye, ungabi lobandlululo.
Hayi, ngibona njani, ngibona ni bakhe bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Siyezwa nje abantu bezanu-PF sebeqalile lokho ethi ma-election, ma-election. Bengathi ma-election, ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vela ngeqiniso abayikhulumi ngale nto yama-election. Ngoba kuyafana kula nto abayenza, loba kuthi abawile abawinanga. Bona vele kabawini kanti bavotelwa ngobani? Abantu behlupheka kangaka. Kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla, kungcono kakhulu. Kulokona bebhizi bethi ma-election, ma-election. Abantu labo badla lawo ma-election. Kanti abantu badlani elizweni? Badlana abantu. Abazi lama-election wabo phela la abathoma ngawo bona. Angithi bona bayakwazi ukuthi bayarobha yonke into abayizabe ezanu-PF izithuzi kuphela. Bengakhuluma igaba elithi election. Ama-election lawo akasizi ngalo ukuthi ilizwe lanto yalibolile liyaphela lokho jona ziya phansi. Kodwa bazobhizi ukuthi election, election. Kusiza ngani abantu lokhu? Kube ngabo bakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla, bethenge imithi ezibhedlela, ekufithi kube kungcono kakhulu.
Salibonani, salibonani. Ngibingelele ku-Studio 7. Sibingelele kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi, mina ngiweda ngiyazibongela shem. Uyazi kuyintokozo enkulu. Sihlangene Zimbabwe, Botswana, wase-South Africa, singamaZimbabwe sonke. Yazi ku-Studio 7 ngiyasihlanganisa sibe nyamanye, sibe nto yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi. Ngiyabonga futhi ngiswele imlomo yezinkulungwane. Kodwa ke nantu udaba engithanda futhi ukuhlala kilo elezwe lethu. Bantu bakithi, siphandla sijabulile, siyacela sihluphekile emoyeni yethu, asikwazi ukuhlala emindeni yethu. Bantu bakithi, cela ukuthi lokhu esikusakaza kufikele lapho bonke abasezikhundleni eziphezulu, maybe bazozinyikinya bezingcwebe bezizwa ukuthi basaphila bangobani. Umuntu ophila ulo nembeza, engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi uphanga kuba izidumbu zezosithi president nanyana ubani ubani ukhona. Bantu bakithi, kakhulu into esiNdebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi. Yazi angikaze ngibone lidonsadonsa lisilwe embusweni. Silokho silalela amashona esilwa kuphela embusweni, kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni. Sola masungula inkinga. Bantu bakithi, mina ngedwa mbona zitshwangela ngumuntu wayezinkinga la. Bantu bakithi, bekamtshwangela wadonsa lushamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla. Isikhundla ilizwa lenziwa kanjalo. Mayidonsa uthamisa esikhoneni emnikeza isikhundla, kwazi uthamisa yena la ebeyi-two. Wabonye abanye abantu bonke abakwazi. Mayebuya lo muntu sephusha kuThokozani Khulu efakale ingene esikhundleni esosinikezwe khona liyabona into liyasixabanisa lapha umuntu wabophansa abantu umsila ngotswangirayo wabophansa umakhubhelo lo uthamisa umsila yenqede yesifa bona nini yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela izwi amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembe zomuntu omdala aweli phansi bekani unkomo wathi laba bantu bathanda ukulwa basezoni lwabo kodwa lingayingeni iyona leyo bekani balwa day
salibonani salibonani basakazi bestudio 7 nabathandi lona okhuluma ngogift isondo kufokandlovu basakazi benithanda ukuthi ngiye mbuze kathi mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti sebe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana nalezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last year election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano iyaqhubeka iyabusa noma yeregile uthini uplan B one next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besekhethweni izano ibiyirigi okunye futhi bengithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabogawule o-Obert Mpofu ophukeni ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayesazi ukuthi one day indoda enjengojonathan moyo labo kasquere labo juwawo bazazithola behlala egangeni njengenyondi ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona msakazi we-studio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa bafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleni ake livuke nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili ehlala esabhabha lina lihlale ecodibak kuthiwa ubheke icodibak kodwa ehlala esabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ukhansila kufanele ahlale kuleyo ndawo lapha abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godfrey Park kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi ilokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emakhokhoba ngahlala emakhokhoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresidenti siyilifa yini njengesabo sabhuku njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lokwe-executive committee athi sezohluthula umbuso wathi uphiwe ngotswagirayi engasalandeli i-constitution ake livuke bantu bakithi ake livuke lifunde ukuthi lisapotane lingadividwa ngabantu basempumalanga babuye balidivide mina kanikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke lamabandla akhona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama-MPs asuke lapho esiyamela imathebelelendi ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathe silibhizi liyahlephunana lodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe uright ulandele iconstitution
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ibandla eliphikisayo kweleguini lithi kulabalandeli balo abathathu ababuleweyo ngemva kokuba umkhokheli wabo uSelwo Dalane Diallo ethe usenqobile kukhetho yona ikhomishini yokhetho ingakethuli impumela usibalukhulu wesigodlo seNigeria iLagos usethe akula muntu omele ahamba-hambe okwelanga elilodwa kulandela ukutshengisela ukulodlakela abantu besithi sebekhathele ngokutshaywa lokubulawa lugatsha lwamapholisa oluthiwa yi-SARS sesikhangele ezivela ngapha kwele Melika sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amathathu 30 million asebevotile kukhetho lokudinga umongameli. Izigaba zeMelika zilamalanga ahlukeneyo awukuvota kodwa ilizwe lonke livota mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Kusasa umongameli Donald Trump uzadibana lomnumzana Joe Biden kunqoqo mpikiswano ngemva kokumiswa kweinye edluleyo ngoba uTrump wayehlaselwe ligciwane le-coronavirus wala ukuthi lingxoxo mpikiswano yenziwe kumabona kude esithi ufuna badibane mathupha loBiden. Lona udaba lwegciwane le-coronavirus lukhanya soluyilo oluza kuba lokwenza lempumela yalolu khetho ngoba ababili abancintisanayo laba balembono ehlukeneyo ngalolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwe-coronavirus ulubona luzathatha hlandlabani kukhetho lolu.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa yokuthi yindaba eaffecta wonke umuntu. Ngoba unothile kumbe kawunothanga. Enye into futhi esiqaphelayo yikuthi abantu baze bahle babe banengangaka. Ugulile yini uTrump nomngani wakhe Chris Christie? Baphumile esibhedlela kodwa bakhona abanye abantu abangabayanga abangasi bantu balutho abangelayo abangayiphiwayo le mithi esiza esize uTrump lo Chris Christie. So ingeza ke yekele ukuba yindaba enkulu le ngoba umkhuhlane wangkhona lanxa uaffecta bonke abantu usuphinde usubandlulula. Qala sasikhala ngokuthi uaffecta ama-minorities abantu abanjengabantu abamnyama lama-Latino. But kathesi sokukhanya ukuthi nxa ulesikhundla uqakathekile umkhuhlane lo kawusakuhambisa esibhedlela izinyanga uhambisa amaviki kuphela. So yikho nje uyisiqoqe lasendaba ngoba uaffecta yonke into, izinto zonke kazihambi kuhle ngenxa ye-COVID. Okuqakathekileyo futhi ukuthi abantu bayakhangela ukuthi kwamanye amazwe ama-president kumbe ababusayo bawenzani lo mkhuhlane ukuthi baze banelise ukungani bayawuhlehlisa. UTrump bakhanya bamsolayo ukuthi yenzanga, kwakukhona okunye okungamele akwenze njengokuthi athi abantu bonke kaba-practice ukuthi bangabi ndawonye bagqoka ama-maski, yena ubephikisana lama-scientists labodokotela abathi asivikeleni umkhuhlane, yena ubekhanya engelandaba lakathesi loku engatshintshanga nje ivile sewugulile indlela ayenza ngayo iloku ifanana. Yikho indaba le ivele izakhulunywa ngayo khona nsuku zonke kuze kuyefika ilanga le-election.
Bakhona abanye abebandla lama-Democrats kade sebesola umkhokheli wabo umnumzana Joe Biden besithi kukhanya yena ungani usezibona senqobile ngasakhankasi njengalokhu okwenziwa ngumongameli Trump. Njalo ngempelasonto kukhanya vele kazange ayenze lutho, ubezihlalele nje. Ukubona njani khona
indaba kaBiden lokukhankasa lokuthi kumele enzeni angenzini yindaba ehluphayo ngoba singakhumbula ukuthi abantu kade befuna ukuba ngo-president ku-Democratic Party bebebaningi kakhulu. Khanya laba bantu abaseceleni ababengabakaSanders abaningi kabasuthisekanga, babona ngani baqilibezelwa kumbe babona ngani uBiden kasoze anelise ukubamela izinto zabo zonke ababezifuna. Ngaleyo ndlela-ke uzabona ukuthi yibo abantu abasolasolayo kakhulu. Ukukhampeyina-ye kuyabonakala ukuthi kumele akhampeyine. But umbuzo wami yukuthi njengoba uBiden yena ekhethe ukuthi sonke isikhathi ukhampeyina esendaweni yakhe kumbe lapho akhethe ukuya khona engela bantu abaningi, engela rally njengoTrump, angiboni ukuthi ukuphumula nje iviki eyodwa yikho kungamluzisa umuntu ukuthi kuthiwe uphumuleleni. Kodwa lapho aphumula khona bona ngani kwesinye isikhathi bonke lo uKamala Harris angithi ubemelele ukuthi ngenxa yokuthi bekuphawule COVID abantu bakhe bale-COVID hathi yena, so wasesima mbijana. So leyo yindaba angazi, mina kangiyiboni yindaba ehluphayo. Bona ngani okuhluphayo kuphela ku-Democratic Party yikho khona lokho ukuba lensolo yalaba abantu ababelandela uSanders. Bazasola even lamhla uBiden esewinile ngu-president.
bazabe beloku behlupha ngathi bona balezabo izinto abafisa ukuthi ngaye kuthiwa zenze bengingakubonanga kakhulu kuyindaba engamluzisa le ukuthi kuthiwa uphumule one day kathi ngani lathe sisebenza siyaphumula
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle singakagqibi ihlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU isisole uhulumende ngokwazisa ukuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu $500 awomngcwabo nxa isisebenzi sakhe singabhubha umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofita kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com